Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukelayo emsakazweni weStudio 7 ngolesihlanu mhlazi ku 18 Nhlolanja 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, imigoqo ephiwe ibandla leCitizens Coalition for Change ngamapholisa phambilini komhlangano ozayenzelwa eHarare ngesonto ebalisa ukungachayi izilogani, ukungahlabeli lokungahambi ngamabhasi kulomhlangano. Isichiye abanye bezibuza ukuthi kuyini kwenzakalayo.
Kodwa ke kasifuni ukuthi sibambe inhlwa ngekhanda siwahambele phambili, ngoba kasikaboni ukuthi amanye amabandla njengabo MDCT abazawanika yini imigoqo enzima enjengaleyi.
Umhlali wakobulawayo unkosikazi Cora Ndebele sesungule umkhankaso wokukhuthaza abesifazane ukuthi bancitshe ucansi abesilisa abangabhaliselanga ukuvota, oqhutshwa ngomama othiwa Be a registered voter campaign.
Hambe register, nga unga register, ucansi endlini awulutholi. Lokuze ubaba abuze ukuthi ngoba sayazi ubaba ucansi bayaluthanda.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi imizamo yeZimbabwe yokuvuselela ubudlelwano bayo lamazwe omhlaba jikelele iyaphumelela.
Eqinisweni akunalutho aselwenzile olwaluthwele ulungiswa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Imigoqo ephiwe ibandla le Citizens Coalition for Change ngamapholisa phambilini komhlangano ozayenzelwa eHarare ngesonto ebalisa ukungachayi izilogani, ukungahlabeli lokungahambi ngamabhasi kulomhlangano. Isichiye abanye bezibuza ukuthi kuyini okwenzakalayo. Amapholisa athi amalunga alinhlanganiso engalokotha ephule imigoqo le azawukhomba umuzi olotshwala. Kodwa abanye bayabuza ukuthi kungani limigoqo ikhanya isetshenziswa kubandla le-CCC kuphela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Yenza kube lukhulu kakhulu ukuthi ibandla le-CCC lenze umkhankaso elifisa ukuwenza. Kodwa ke kasifuni ukuthi sibambe inhlwa ngekhanda siwahambele phambili, ngoba kasikaboni ukuthi ba amanye amabandla njengabo MDCT abazawanika yini imigoqo enzima enjengaleyi. Kuyithemba lami ukuthi amanye amabandla lawo la izana uPF bazayinika imigoqo efana nayo ukwenzela ukuthi kube lento leyo kuthiwa fairness. Bengafaka lezi zinqumo engibona ngani zona nje kahle kahle ziyadingeka ukuthi zibe khona, ngenxa yokuthi ngemvama kuvame ukuthi kube lo budlwangudlwangu lodlakela ebeselujayele emabandleni, ikakhulu ibandla lena leli LMDC la lebandla lezana uPF la ubajala ukwenza ubudlwangudlwangu. Nxa imigoqo isibanje kuzamele imigoqo enje isebenze kuye wonke amabandla. Ke mpinde ngithi njalo imigoqo leyi indlela abakufukwenza ngayo banika ibandla le-CCC into ethi singayithi thina luzwelo ebantwini, ngoba abantu bazaqala ukubuza ukuthi kanti ibandla leli elomiselwa kangaka liphetheni. So ngicabanga ukuthi strategy sabo ngabasicabanganga kahle nxa kuyukuthi bavele bajonge ukwenza iqhinga lokuthi benqabele i-CCC ukuthi ikhankase, ngoba kwezenza abantu babe sebehamba babone ukuthi i-CCC le evalelwa phandle kanti yona injani. Kufanana lokuthi ma umuntu angapenda umduli abhale ukuthi lapha ku wet paint, imvama siyathula sokule minwe eminingi khonapho abantu befuna ukuzwa ukuthi imanzi ngempela. So ngibona ngalesta iqhinga labo lisebenza in favor of CCC ngendlela abakwenza ngayo.
Nxa sikhangela imbali yebandla le CCC, amapholisa bengaba bekhangele khona ukuyini ukuthi kuke kwaqhamuka udlakela phambilini, kumbe baphongu ubawomisela nje kuphela?
Ye, kuliqiniso abantu be CCC yibo phela kade beyi MDC. Chamisa uyaziwa uthanda ukuhamba lamaxuku abatsha abathanda umsindo. Vele kuwayenjalo kususela ngensuku zakhe sase college ebizwa ngegama elithi Wamba Diawamba njengowolodi lohana owe Democratic Republic of Congo bayikho kwadabuka khona ibizo elithi Wamba uyakuthanda yena nje ukuhamba lamaxuku abe sengani uyiwolodi kuphinde kube njalo sikhumbula ukuthi ibandla leli yibo ochamisa akade elequxuku lelalabatsha akade lithiwa ngama Vanguard ase sababona beshaya abasekeli bakamdzuri kabuhlungu eHarare eminyakeni edlule yibo futhi amaxuku esawabona efuna ukushisela uMonzora lokhuphe endlini engenge ngo-2018 kungcwatshwa ubaba uMorgan Tsvangirai
umnumzana Angliston Sibanda ingcwethi yecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni inkululeko.
Asambeni madoda.
Umhlali wakobulawayo unkosikazi Cora Ndebele ngeviki edluleyo usungule umkhankaso wokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota oqhutshwa ngomama othiwa BA Registered Voter Campaign. UNdebele uthi nxa wonke amacebo esehlula owesifazana kuzafanele ancithe umyeni wakhe ucansi engaphekeli abantwana asebekhulile ukudla abangabhaliselanga ukuvota njalo axotshe iloja ngoba bebuyisela isigaba seMathebeleland lakobulawayo emuva ngokungabhaliseli ukuvota. Unkosikazi Ndebele utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi usexoxisane lenhlanganiso yeZEC kanye lehofisi kamsitheli ngengxaki ezenqabela abantu ukuthi bebhalisele ukuvota ezigabeni zeMandebeleni.
Siyabatshela ukubana ukuthi bengabi khona kuvoters room kuyingozi kakhulu nothi emuntwini ezeFSN eyedwa but ku-region yonke jikelele ngokuba ama-constituencies zethu azayehliswa ngoba abantu aba-appear kuvoters room sibalutshwana. Lokhu kuzayenza ukubana abantu abayasimela kuparliament bekhangele inhlupho zeMathebeleni bepusha indingeko zikaMathebeleni bazobabalutshwana okutho ukuthi sabe sesiluzile ezeregion kwezomnotho sokusheka umnotho wokubana isigaba ngesigaba afuze sithole inani elingaka kuzayenza ukubana thina njengeregion sithole inani elilutshwana ngokuba okwamanje besithola indingeko zemaconstituencies ayi-38 ku-210 leyi ekhona nationwide okutho ukuthi inumber ingaveli yehle thina sabe sesithola ukulutshwana ngoba sebenika uqhivi to that number maybe 36 kumbe 30 ufice ukuthi kwezinye indawo like kumaswingo le abantu baningi abaregistile sebengezeleke inani sokungezela ama constituencies ishiye le yade ufuze ubuye kithi isisiya kibo ngoba sinanzela ubana abantu abaningi ayisikho ukuthi abafuni ukuregister as such but babona kungancithi ukubana bavote so kathe siyabonisa ukubana lay registration ayinani lokuthi uvotile kumbe awuvotanga but woba khona kuvoters roll ukuze as a region sibenefite ngobuningi bethu ukuthi kulabantu abangakanani kusigaba sakithi sonke jikelele abalesidingo zezithupha siyazamanjani ukubakhuthaza kubana bavukele endaweni lephathe khona izithupha kuyithathwa izithupha njalo sike sazama lokufinyelela kwabe-registry sibabonisa even la izeki besibabonisa ukubana abanye abantu beyehluleka ukubana barejiste ngoba bengalaso izithupha njengokuba sikubonile ngekhathi sika-COVID bekuvaliwe endaweni eziningi ukutho ukuthi inani labantu abadinga izithupha labo amabhebhi baningi kakhulu sobe sizama ukukhuthaza lakuzeki ukubana laba abahamba besirejistisa ngezigaba ngezigama kuhambe labo laba abarejistisa izithupha labo abathathisa izithupha lokhu kungenza ubana umsebenzi lo ube lula njalo ufuqe kabani.
Ungachazisa ukuthi kahle kahle kuyini lokho okungakhuthaza ukuthi abantwana abangabafana abangamantombazana obaba ezindlini bonke bayibhale
leke sikhandlekile sibizwa ngokuthi last push konje icampaign le ayifuqwe ngumama at household level kube le no to 930 citizens ezindlini zethu njengabomama so okungcono ukuthi ubaba nxa ungumama umncitheko zecansi umbosi ubana baba mina angeke ngibe ngiqhubeka ngihlangana lawo ocansini wena ungumuntu o-unresponsible ofaka impilo yemuli yethu impilo yesigaba sethu impilo yesizwe ebungozini so hambe register nxa ungaregistanga ucansi endlini awulutholi lokhu kuze sithubaba ubaba abuze ukuhle ngoba sekaze baba ucansi bayaluthanda ezindlini lapha njalo ucansi vela kulaba bongaphile engamtholi ucansi ubaba uzaphakama hambe eregister then nxa ungabantwana abantwana siyazi ubana abaningi abale 18 years maybe ukuthi kabasebenzi abona ngabathola besidlala emabridging nxa bangabafana take an extra mile ngaye ngumntwana uhle umtshela ukuba namntanami ngahambi ukudla ngiphakeli nxa kuyukuthi kuyidina no dinner for you till uze ubuye le sleep esibonisa ukubana yiregister umntwana kuzamsusa ubuhlungu ngoba indlala ibuhlungu aphakame ehambe eyiregister ubona abantu lakho kaliphakami umtshele ukubana akula indlela mina I cannot live with an unresponsible citizen. Ngoba ufaka isigaba, ufaka imuli yami, ufaka isizwe sonke obungozini. So go and register. If not, uyaphinika notice, uyaphinika uya nika notice ahan. Ulojetiza ka force to buy le register. It's an extraordinary option esibona manje ngabo mama.
Lo ngonkosikazi Khora Ndebele oqhubha umkhankaso we BA registered voter campaign. Obexoxa icingweni lo Sithandekile Mhlanga we Studio 7 ekobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ose Brussels kwele Belgium emhlanganweni we AU-EU summit osungulwe izolo uthi imizamo yeZimbabwe yokuvuselela ubudlelwano bayo lamanye amazwe iyaphumelela. Umnangagwa ulobe la mazwi enkundleni yokuxhumana ebulenjini eyeTwitter leZimbabwe selilesikhathi lizama ukuvuselela ubudlelwano balo lamazwe afakela amalunga ezanuPF izijeziso zenotho agoqela akumanyano weEuropean Union leMelika. Amazwe la afaka izijeziso lezi esethesa uhulumende weZanuPF umlando wokwephula amalungelo oluntu. Umnangagwa ufake umfanekiso wakhe kuTwitter elomholi weleFrance umnumzana Emmanuel Macron leziphathamandla ze-European Union ebabonga ngokumamukela kulomhlangano ophela namuhla. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo wambuza ukuthi ngempela buyakhanya yini ubufakazi bokuncibilika kobudlelwano phakathi kweZimbabwe lamazwe angentshonalanga na.
Ngiyajabulisa njalo kuyabongeka ukubana yena ngowakhe umlomo uyakutsho ukubana amazwe aseEurope ayamamukela. Ngibona ngazathi kuzancedisa ukubana uma sisiya ekhethweni esitshele ngasekwenzile in terms of ukuthi umnotho uye ngaphi, ngoba isikhathi sonke abantu beqina ngokuthi ama-sanctions. So kathesi ipikitsha yona le ayithathayo asitshela ngokuthi abelungu bayamamukela. Ngibona ngazathi kuyinto enhle ngoba akasenakuze besitshela ngokuthi lizwe kaliphumeleli ngoba abelungu bemnikeze izijeziso zenotho. Ngibona ngazathi lokho asitshela khona kuyajabulisa ngoba sesizamkhangela ngemva kokuthi ekele ukudlalisa imali yelizwe sithi kwankona kule campaign yama-anti-sanctions.
Ukuncibilika kobudlelwano beZimbabwe namazwe omhlaba uMongameli Mnangagwa athi kuyaphambili kuyakhanya yini bukhona lobo bufakazi?
Eqinisweni akulalutho aselwenzile olwaluthwele ulungiswa. Instead lokhu kusiya kusonyiswa ngoba lakathi esima ukhangele lokhu esenza imithetho yokuncindezela enjenge-PVOB etshengisayo ukuthi vele kafuni ukuthi kube le-plurality yama-voices, ukuthi kube labantu abangakwanisa ukuthi bekhulume ngokuthi umbuso omuhle kumbeni mubi bekhuluma bezimele. So ufuna yonke into ayithathe ayione isebenze ngaphansi kwamakhwapha akhe. Ngezomnotho akulanto futhi etshengisayo ungabe ehlangene lawo somabhizinisi, kodwa ungakhangela silanda u-2018 kwathiwa kulama mega deals amaningi ayenziwe kwaba lama breaking ceremony, kodwa kulalanto eyodwa ngitsho ongathi yenzakele i-employment creation eyenzakeleyo kuphela yokuthi bethathe bebe sebesithi abantwana abaqeda izikolo sebeqhatshwa ukuba ngokhondakitha bemchova bekhiphe abantu bathe abafike ku-form 4 abafika ku-form 6 abanye ama-graduates yiba sebesiba ngowindi babochova labo oda bephila ngakhonokho ngoba umuntu ofundileyo bekhangele into ebesemahofisini kodwa atesinguye osengowindi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Umongameli Cyril Ramaphosa losikomitshi wamapholisa esabelweni seGauteng kwele South Africa sebekhuthaze iqula elizithi Operation Dudula elihamba lidinga abokuza abaselizweni leSouth Africa ngokungekho emthethweni ukuthi lekele ukwenza lokho ngoba akukho emthethweni. Intatheli zindaba yeStudio 7 uThuso Khumalo usipha loludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg Johannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma nabezindaba izolo umongameli Cyril Ramaphosa uthe uhulumende wakhe uyakwazi ukuthi kulabantu abahamba bengena ezindlini emankampanini bedinga abantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni. Uthe kufanele lomkhuba uphele njengoba lokhu kudala ukuxosana ngobuzwe njengoba abantu abaselizweni abavela kwamanye amazwe beza ngokujiyeneyo.
There certainly is no need by the South Africans or for South Africans to take any action in their own hands.
Akudingeki ukuthi abantu bafake umthetho ezandleni zabo. Siyabazi abahlanyela inhlanyelo yokucwasana ngobuzwe.
Trying to ferment negative attitudes and feelings towards people from other countries.
Esebuzwa ngabezindaba ukuthi uhulumende wakhe uzilungiselele yini nxa kungaqhamuka izenophobia, uRamaphosa uthe abezomvikela balindile ukuqeda lobanhloboni yodlakela olungaqhamuka. Kusenjalo usikomiti wamapholisa edolobheni leGauteng umnumzana Elias Mawela uthi akukho emthethweni okwenziwa ileli qembu elizibiza Operation Dudula.
There's no citizen who's empowered by any piece of legislation.
Akula muntu owumuntu kazana ovunyelwa ukuhamba ebuza abantu ukuthi baselizweni ngokusemthethweni.
Once the people start doing that, they are overreaching.
Usikomiti Mawela uxwayisele liqula ukuthi lingaqhubeka lisenze njalo lizayifunda ivaliwe.
I call upon Dudula operatives that they must cease to do that. They shouldn't do that. If they want to assist us in dealing with illegal,
ngixwayisa iqembu le-Operation Dudula ukuthi lekele ukwenza lokhu ngoba bengaqhubeka bazafica imbila zithutha.
In that space, this is what is happening. But once they begin to take the law into their own hands, they are crossing the line, and the laws of the land needs to be applied.
Amalunga eqembu le-Operation Dudula asekhona endaweni ezijeneyo zelizwe lapho abahamba khona baxotsha abantu bokuza abathengisa emsikeni ezitolo emabhizinisini besithi imisebenzi abayenzayo ithathwe izizalwane zakwele South Africa. Ngempelaviki amapholisa acine esebenzisa intuthu ehitshayo lemota efafaza abantu ngamanzi ngesikhathi amalunga ale qembu ezama ukungena e-Hillbrow Uvale le-Orange Grove. Kodwa kokhokhela leli qembu umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini uthi kusobala ukuthi amapholisa athola intshontsho kwabukuza laba yikho engawabophi xa besephula umthetho. Uthi akumangalisi ukubona iziphathamandla zikahulumende zingabi yingxenye yohlelo lwabo ngoba azazi inhlupho ezibhekane lomphakathi malanga wonke. Namhlanje ke akasatholakalanga ukuthi aphawule ngokuthi bazaqhubeka na ngenhlelo zabo ngemva kwesixwayiso samapholisa lomnumzana Ramaphosa. Iningi lezalwane zeZimbabwe selemukele ngenjabulo enkulu inkulumo kaRamaphosa lamapholisa lobanje bekhona bathi kuvamile ukuthi uhulumende aqine emlonyeni kodwa agcine engasenzanga lutho. Ngimelestudio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Lezempila kahle lubika ukuthi kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo, kuthi inani lababanjwe leligciwane lakhuphuka layafika kumakhulu afika phose amane 385, abangamachumi amabili lathoba mine mbili 28 ngababambe leligciwane esikolo sesigaba seMaswingo, kuthi abangamachumi amathathu lambili 32 ngabalithole ezikolo zesigaba seMathepeleland North asebehlatshwe amajekiseni amabili awe COVID-19 sebesedlula kancane izigidi eziyisikhombisa 7.2 million. Ilizwe lithi bengafika izigidi ezilichumi 10 million abahlatshwe amajekiseni omabili ukuthelelana leli gciwane elizweni kuza kuba nganeno.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz shortwave.
Ukumanje isikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo.
Did you see me?
indaba le-chronic lilo daba lokuthi idolobho lakobulawayo seliza kuba yilo elilempilo edulayo elizweni jikelele kulandela ukuqonga kwemithelo lembadalo yokupaka izimoda. Iphephandaba le-Newsday lilo daba lokuthi uhulumende uthi indingeko zamatitshala sezifinyelelwe ngalokho kumele bancume umongameli Emmerson Mnangagwa ngokufeza izifiso zabo. Kuba manje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, ikhuluma lo Penias eCape Town. Thina balandeli bamayelo sithi phambili ngoChamisa, phambili ngoChamisa. Labo Monzola labo bayadlala lapho, zombonisa thina kumayelection.
Hayi, thina siyabonga, siyabonga mawu president wethu, sesivulele, siyabonga kakhulu. Umuntu uzophuma endaweni yaseLupane esigabeni saseParai. Ngibongile lami kakhulu ukuthi hayi upresident mase sivulele lokhu kwaqa iCovid angaze ngihambe ekhaya, but kodwa lami seza khona ukuthi ngihambe, but kodwa kuba lakho konke yimilapho, kodwa indlela zemali lezi ezikhiphwa endlekweni lezi hayi bezingicaka kakhulu. But I know sibonga uhulumende wethu lati hayi siyambonga ukuthi kuphela ngabe uyacela kuphela laba abangela amaphepha akwanele abangela amapassport ngabe bangele ngabe kuthiwa bakhulunyiswana bangezele listi babefakelwe 6 months 4 months ukuze bekhonela ukuthi bangene ama-passport benza bakwenza babuye. Hayi 3 months incane kakhulu.
Sele bonani kwi-Studio 7 ngenjabulo funa ukuphawula ngodaba lolo lwamaNdebele lona. Kumele sivotelane thina shota amaNdebele abona ukuke sivotele amashona, amashona asisebenzisa kuphela lapho. Sivotelane nesota thina sizimele sota. Ngoloko amashona lokhu bahlala lonke sikhala kuphela. Ngaze njena nginuchamisa nami yonke sebenzele esiyidingekile.
Sanibonani e-Studio 7 ninjani lonke nabalaleli bayo. Uma kuyikuthi uMakhuphe no-Abednego Bebe no-Welshman Ncube sebebonile ukuthi kujoyinana namathimu amashona kubancedise. Uright kakhulu lokhu asebekwenzile ukuthi babambane kodwa njengabantwana basemathebelele. Nibambane Welshman Ncube lo-Abednego Bebe noMakhuphe. Lingabambana liba lesithunzi esingconywana esikhulu futhi nothi esingconywana esikhulu liba lesithunzi esikhulu kabi. Dani ukuyobambana namathimu la aseMpumalanga o-CCC yini kona lokho. Chamisa Chet ozano PF. Fumani kulawo mathimu aseMpumalanga nizo yakhe elenye iqembu la kwamathebelele. Ngiyabonga.
Ekhaya kuStudio 7 linjani? Siyaphila. Awusindo endukile futhi hey ngendukile futhi lokho ngidinga. Ngisoze ngimi ukuthi ngidinga umfowethu Louis Anele Mahlangu. Abamaziyo bamazi ngolusto, abanye bambiza ngu-Anele kade ehlala e-Country Park ku-Trip 137 Kokfly. Ongabe emazi kumbe ele namba yomngaya abangani u-Abi uSpekara Edwin Trimo Mathew bezingibiza ngomafa engincedise shiwa embambe nambeni zami seBotswana +27 73 528 681 inamba zami lezi zizi ku-WhatsApp ku-Facebook ngusindo M i-Facebook yami leyo. Cela lingincedise shiwa ongabe sazi kumbe ongabe lolwazi nyana nje olincane engincedise shiwa ekhaya uvela evela buse avoka omathayi kugodlola ngiyabonga.
Ngiyalibingelela lonke basakazi nabalandeli be-Studio 7. Igama uThulani Ndlovu enkaya kosikhobokhobo. Ya namhlanje ngizamphethe udaba lokudaba labantu bezekhi lo. Nginokuphendula njalo lubaba lo bekhuluma nje mhlaka 16 February lana ethi yena usupporta uqombulele lezaphu abantu lingavoteli izanu futhi liyabe sifanele lizigwaza emkhontweni libambile. Ngifuna ngimphendule baba akunjalo. Ma ungumuntu olandela ipolitics yaseZimbabwe, politics yaseZimbabwe ibanjwe yizanu PF. Yikubona kulaleli iqombulele le team pachedu leli leselibahlakazini leso ngathi ngam ngamarasta abasazi nento abayenzayo ngoba okwamanje ubheka indaba yakubulawa eCountry Park abantu abaningi bakhichiwe 5000 something bese kwenyinda uyabona kodwa ngapha vele already bayesebevotisiwe bevotiswele izanu sotsi ngudlu babe sebesiya ngalena futhi sebesiyavota belena into kumele uyinake leyo baba ayisikuthi abantu bayefuna izana abayifuni totally wonke umuntu akayifuna izana kodwa ubuqili babona besifunda silwisane nakuze sibuvale mina ngibona nje ungcono vele kudilizwe khona ukuthiwa izekhi umama lwana omhlophe lowo engathi likhala ngokugcobisa amafutha abantu asakhitshwe totally njalo mina ngiyakhuthaza ukuthi bona abazombangazo abahlale phansi bayicubungule indaba le bengakhalali ukuvota bengakhalali ukuvota laba umunzura base bakhuphule banikeza izani PF iwine futhi ngiyabonga
salibonani salibonani mazibabu amahle salibonani bakithi mina engikhulumayo ngibizwa Francisca Ndlovu ngivela kwamadabe kuwadi 3 ngisimanga nje sikuthi uhulumende wethu ume yenza lutho ulobhasobha phambili uhulumende uthe uvulile amaboda iJackson leli libuya wathi kasiforce ukuthi silihlatshwe njalo uthi khona abantu kababuye behlatshwe amainjection abanye nje babephandle kwelizwe kunzima kangaka ukuhlatshwa injection uphandle kwelizwe uyakuza uhlatshwe nini amajekiseni amabili onke ade uvele ungabuye ekhaya nxa kuvuliwe amaboda it means imicingelo yonke leyo ukuthi kuyathathwa ama-coronavirus kuyahlokozwa abantu abakhale sekuphelile hayi khona ukuthi nxa sesithiwa sizangena yezakala ukuthi sihlatshwe wonke ama-injection umkentolo phela ngowethu angithi kukentwa thina yito sizivikele ukugula emzimbeni yethu kanti usifoselani kulesinye isazelo saziyo engenjekiseni le thina sifuna ukubuya eZimbabwe ngikhuluma ngiseshashi eBotswana sifuna ukubuya eZimbabwe kuhle sisiye ezweni lakithi njalo ngalezi nsuku sifuna ukubuya vele sizobhalisa ukuvota singahlukumezwa sifuna ukubuya sizokhangela amabizo ethu singahlukunyezwa imfula igcwele siyadabula pha nga besiyadabula pha khona ngasidabula pha lapha amatsotsi agcwele endleleni la la bantu bakhe labo ababeke endleleni ukuthi besilinde sebengabatsotsi ngoba sebemelela imali ngiyabe ngingalayo imali yakho lokuthi mbaphe ngiyabathola behlezi ezikhaleni besithi bafuna imali ifine yokuya eZimbabwe 400 ifine yokuya eBotswana babe bekwazawula mali 200 balithi sidubekile eZimbabwe thina sidiliswa yiwo amasotsha agqokileyo impahla ethwele umbhobho nxa uvele eBotswana nje ayikhipha nje 400 kahle ubaphe ethi besuka lapha bekulandele emuva kubathole kwamadabi
asibetheimkondisimo intabantuamashona imvanje ashona adlala ngabantu asibetheimkondisimo
izane ikhuluma into engasebenzi khangela umgwaqo wenkaya ukuthi njani usukisele i-airport akula mgwaqo wama-potholes kuphela angikwazi umgwaqo abayilungisa utadi kanti wayeyokhulutshela abantu abantu into yena umgwaqo wenkaya usukisele enyathi kuzefe enkaya ngamagodi kuphela udingisoke ukuthi ungathenga imoto uyithenga ukuthi iyakufa phela abakhuluma iqiniso sebehlulekile
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, amabutho akwele Russia aqhubeka ebuthana bucwadlana lomngcele walelo lizwe lo-Ukraine lanxa iziphathamandla zakwele Russia zisithi amabutho alo asebuyela enkambeni zawo. Umphathintambo wezomvikela umnumzana Lloyd Austin uthi imbiko abayitholayo ikhomba ukuba amabutho elokhu ehahabela umngcele wele-Ukraine. Njalo kufike amanye njalo amabutho akwele Russia azinkulungwane eziyisikhombisa. Umongameli Joe Biden uthi ele Russia likhanya lilokhu lihlose ukuhlasela ele Ukraine ngasiphi isikhathi. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Imigoqo ephiwe ibandla le-CCC ngamapholisa phambilini komhlangano ozayenzelwa eHarare ngesonto ebalisa ukungatshayi izilogani idala imibuzo eminingi. Umhlali wakobulawayo unkosikazi Cora Ndebele sesungule umkhankaso wokukhuthaza omama ukuthi bancitshe obaba icansi nxa bengabhaliselanga ukuvota. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olibhalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempelasonto elithukela. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.